Ekhuluma emhlanganweni lentathu elizindaba namhla emini, umnumzana Mafa uthi uChamisa nguye ozakhetha umsekeli wakhe.
Ibandla elithungamelwa ngopresident Advocate Chamisa lile constitution ethi o-vice president bazakhethwa ngupresident ngokwakhe uqobo.
Umafa ogcizelele exwayisa uZulu ukuthi kumele ekele umkhankaso lowo ngoba abakwenzayo bathethisa amanye amalunga ebandla lakhe.
Angizake ngithume umuntu ngitsho mbe imuli yami mbe abangani bami mbe abangani abantu abavela ku-MDC. Izikhundla azidingwa njalo, abantu yibo abasuka phansi bakukhethe ngesikhathi esifaneleyo uma kule Congress. Ngiyaxwayisa Mahlabe Zulu ukuthi ye isikhundla ngabe ngiyasifuna, kodwa okuningi sokungcolisa ipha ibandla kungcolisa mina, ngoba abanye sebethatha ithuba lokubhala izinto ezingazoze ngizikhulume inhlamba behlamba zabanye ezisebenza lawo. Khonokho kwenza ukuthi singazwanani, sokukhanya ngani yi-human thuma abantu.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Melusi Dube usole uMafa ethi indaba ehamba yedwa engelalunga lebandla lakhe elivela koBulawayo. Uthe njalo umbiko obusethulwa nguMafa awuzwakalanga ngoba utshengisa ukuthi isifiso sokuba ngumsekeli kamongameli ulaso.
Akuzwakalanga kuhle lokuthi lanxa ekukhuluma yena kulezinye indawo lapha kade nganovumelana nalaba abamenzela lolu khankaso, kulezinye indawo lapha kade sithi yena kugwalo lakhe ethi yena hhayi yena kakhankasi, uyazenzela indoda lemsebenzi, umsebenzi emhle yamlandela. So ugcina ungelaqinisa ukuthi kahle kahle uyavumelana lalokhu akukhulunywa ngabantu kumbe hhayi kakwazi. Esikuzileyo ukuthi uthe abantu abakhampenayo laba abamkhampenelayo akabazi kasozihlobo zakhe, kodwa uyababonga ngokuthi bayawunanzelela umsebenzi wakho omuhle.
Umnumzana Iphithule Maphosa, omunye obekhona emhlanganweni lo, usole uMafa ethi wayebambene labanye belwisa uMagubhe ngodaba lokuba liNdebele.
Uba uMafa wazwakala engumuntu omobilizayo against uThokozani Gubhe, abemobilize ngokushona elizweni elitshayo kangaka ngendaba ye-tribalism. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ibulawa yindaba ye-tribalism eyasenziwa ngomgabe leZANU-PF, kodwa naye efuna ipolitini enkulu engaka etholakala emobilizer on tribal lines. Namhlanje sengumuntu ofuna ukuba liNdebele ngoba sokufuneka u-vice president owesiNdebeleni, kodwa ezwakale emobilizer against umuntu wesiNdebeleni ngoba esafuna ukuxotsha ngesikhathi sonesana. So into elungileyo uma wakwenza.
Ibandla le-MDCT lidabuke phakathi ngemva kokubhubha komkhokheli walo umunye umnumzana Morgan Tsvangirai, njalo sokulamabandla amabili elikhokhelwa nguChamisa lelikhokhelwa nguMagubhe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.